Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 30 kuZibandlela 2021 usithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane we-COVID-19, iningi likhala ngokuhlukuluzwa ngamapholisa nemali ephezulu e-fine.
Kuyathethwa umuntu uyabhadaliswa imali e-fine, but kunokwana ukuthi imali le e-fine ebhadalwayo kungakhangeliswa ngokuthi umuntu lo uyenze icala le. Sokukonguba yinto nje efana nayo, sokuyi-inform yokuthi izinqumo zethu ukuthi anibhadale imali 5,000.
Sixoxa losinde ku-COVID-19.
Ngiyakhumbula ngolunye usuku sokunzima kakhulu ngisebuhlungwini ebusuku ngingalamuntu okukhuluma laye ngoba uyabukngiku-selfile ngiku-isolation ngingedwa ngaswela umuntu okukhuluma laye ngaze ngathatha ifoni ngangena ku-Facebook page yami ngabhala ngakhuluma umbhalo okusa-18.
Izakhamizi zemaphandleni zithi izifuyo zazo sezihlaselwe imikhaza kulandela ukuna kwezulu eliningi elizweni.
Sibaxayisa ubana nxa besiyadibisa inkomo azihambe zonke, akungalindi okhena ukuthiwa azibuye ezinye ezinye ziyahamba ezinye ziyasala. Zona ezeziseleyo izezisala zithwele imikhaza.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Jerry Ndlovu owayemele isigodlo seZimbabwe elizweni le-United Arab Emirates kasekho. Ubikwa ebhobhele esibhedlela eHarare ngemva kokugula okwesikhatshana. Lokhu kuvezwe ngosaphethe isikhundla sokuba ngumphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngobudlelwano lamanye amazwe, uMnumzana Emon Murira, embikweni awethule namhla ntambama. Ugatsha lolu beluphethwe ngumuyi uMnumzana Sibusiso Moyo osanda ukubhubha, njalo uhulumende wathi ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ndawonye lezinye iziphathamandla zakhe ezimbalwa esezingcwatshiwe. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi igcikwane le-COVID-19 lihlasele abantu abedlula kancinyane 300,306, labulala abalitshumi lesitshiyangalombili 18 izolo kuphela. Lokhu sokukhuphule inani labantu abahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo kunkulungwane ezedlula 32,952, kwabhubha abedlula ezilitshumi. Umphathintambo obona ngenhlelo zemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende usebeke imali efika izigidi ezilikhulu 100 million ukuthi athenge imithi yama-vaccinations eyokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Embikweni awethule izolo, uMnumzana Ncube uthe imithi le iza kwenela abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million. EleZimbabwe lingabe lilabantu abafika izigidi ezilitshumi lanhlanu 15 million. Amanye amazwe afana leleMelika, eleBhilithani lamanye asesebenzisa ama-vaccinations awenhlobo ezitshiyeneyo. Abahlali beplumtree bathi basola ukuhlukuluzwa lokubotshwa mahlayana ngamapholisa ngalesi sikhathi se-lockdown. UMnumzana Trimon Bofu ohlala eplumtree njalo isiphathamandla se-MDC Alliance uchasisa okuningi ngalolu daba.
Abantu sebekho ngokuthathwa, abantu sebekho ngokutsho. Ekuseni usuka endlini yakungakayifika lapho ezitolo lapho ufuna ukuyadinga khona solakasobotshwa. Ngikhuluma nje umqoqo wenhlelo zebandla wama-youth ku-district ukuwabotshwa emalangeni adlule engkamohasi ibanganyana elinganani esuka endlini yakhe ubesekotshiwe walethwe enkambeni kwaba ngumuntu omele ukuthi akhiphe i-500 le-5. Indaba ale i-lockdown akukhange ngilisise kahle, kubonakala ukuthi i-lockdown le ivele i-lockdown ukuthi sikhuluma ngento ze politics sokuwotshwa ama political leaders ayenye political party ma umuntu ewotshwa lapha kanti kuyathiwa umuntu uyabhadaliswa imali efayini but khonokhwana ukuthi imali le efayini ebhadalwayo kungakhangeliswa ngokuthi umuntu lowo uyenze icala li sokuphonguba yinto nje efana naye sokuyi-uniform yokuthi izinqumo zelokuthiya ndibhadala imali 5000 ngokubona kwani kuzizavuka ukukhathaza kusasa ngoba ezimbabwe akufanani lasebotswana akufanani lase-south africa e-south africa abantu bayathula something ukuthi baziphilise here and there ngesikhathi selokudown les but ezimbabwe umuntu is getting zero is getting nothing into yonke umele ayithole nga emgwaqweni lapha aphila khona
ezinye indlela uyatsho ukuthi abantu bazephulile iziqondiso ze-lockdown kodwa beziphandela
angeke ngithi kona abantu babeqamulile iziqondiso ze-lockdown after isikhathi esasaba ukuthi yi-curfew 6 ngoba abantu engabeseqamule khona iziqondiso ze-lockdown but abantu babotshwemini even ngo-8 o'clock ekuseni iyabotshwa kwabona babotshwayo angithi ababezama ukuziphandela ngoba kumele sikubeke kube kinde ukuthi abantu bazama ngokuphanda ngoba leli lizwe alifanani lala amanye amazingu abantu sibabezama ukuzidingela okokudla lapha ngoba angeke phela uthi ulabantwana endlini onke uvuka uhlezi ngoba umfazi uzakubuza ukuthi uhlezi abantwana uthi bayatshona behleli into le iyenzakala edolobheni kakhulu yenzakala edolobheni leflandri lapho engikhona emakhaya kuyenzakala nje ngesikhathi kanti imota zabo ziyahamba ziyefika khona ngale
kodwa abantu bayazwisisa yini nge-COVID-19 leyi
elizweni leli kusesemuva kakhulu but abantu bayazama ngendlela zonke ukuzivikela ngoba abantu bagqoka ngendlela abatshelwa ngayo abantu basanithayizwa emashopu lapha ezindlini akula masanithayizwa
lo mnumzana Chaima Mpofu ohlala ePlumtree njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC Alliance sixoxelaye ekhona le ePlumtree asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba ukuze sizwe ukuthi ukwengezelelwa kwamalanga okumele abantu bahlale ngawo endlini i-lockdown ukuthinta njani izisebenzi sixoxe lomnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions.
Wayele okuliqiniswa ukuthi siyananzelela ukuthi i-lockdown isi-extendiwe nge-further 2 weeks kodwa ke nxa unanzelela ama-statistics akhona inombolo ziyasitshengisa ukuthi kukhanya ungathi sihlaselwe sibili kwalesi sikhathi and abaningi kade bekhangela ukuthi wele i-extension ingenzakala njengoba isiyenziwa kodwa ke singakutsho okuliqiniswa yikuthi kulolu hlupho olukhulu ngoba sinanzelela ukuthi izimbabwe njengelizwe sikhathi i-third world country ele economy ephansi kangaka abantu abaningi abangasebenziyo abantu abaningi abazisebenzayo sokusuka lokunzimayi kakhulu ukuthi nxa isisento nge-next 2 weeks abantu asikwazi bazaphila njani uzananzela ukuthi sikhulumande kulalabo abantu abaku-informal sector abazithengiselayo bonke bonabo abantu sebelo hlupho ngoba for the next 2 weeks baze basebenze besicabanga ukuthi engxenye ngabe kube le ndlela bavunyelwe ukuthi kakhulu labana abathengisa okusemthethweni ukuthi ngabavunyelwe ama-vendors ukuthi hhayi baqhubeke bethengisa behlezi endaweni zabo ukwenzela ukuthi kodwa bananzelele ukuthi ama-mask afake i-social distance inanzelelwe at least ula baqhubekebe impilo yabo isiya phambili okwezisebenzi njalo kulo hlupho ngoba siyananzelela uzeza ama-employers abanye sebekhala bethi ngenxa ye-lockdown i-production ilo sozananzela sokuzaba lo hlupho futhi kuzisebenza ukuthi zihole ngesikhathi phezu kwalokho futhi uzathola ukuthi vele ama-employers ngaso sithi hhayi imali vele iphansi ngezelelane ama-employers bonke sebecatha ngayo i-lockdown so ke kunzima sobukhona sikhuluma kanje kathesi ngenxa yale i-extension
izisebenzi ze-council zabuyela futhi emsebenzini sokunomahluko yini ekubuthweni kwezibi lakho konke njalo i-COVID-19 ingabe ingaphazamisa yini ezinye lezinhlelo kumbe hhayi lezo yilezi yani zingaphazamisekile
well iqiniso yikuthi izisebenzi ze-council yakobulawayo zabuyela emsebenzini sinanzeleli kakhulu nxa sesikhuluma ngapha ngezokuhlanzeka ezokuhlanza obulawayo yebo kambe sokulobungcono ukuthi singananzelela idorobho selizama ukuba nalihlanzwe kodwa-ke njengoba usitsho ukuthi lezo thina uyananzelela ukuhlanzwa kwidorobho ngabantu abakuthiwa bakwi-essential service so ngokunjalo i-lockdown le ayisoze ivalele lutho ukubana izisebenzi ziqhubeke zisebenza esilethemba lokuthi konke kuzahamba ngendlela yakhona kodwa ake kukhangeleke ukuthi phela layo employer kunanzelela izisebenzi zakhe zisebenza ziku-risk so kuqakathekile khona ukuthi nxa zinjalo kulala into ekuthiwa iCovid allowance ekhaya ukuthi isebenzi ziyithole. Sesikhanya ukuthi laye umasipala wakobulawayo laye kakunanzele khona ukuthi izisebenza ke ziku-risk, zisebenza kanzima ngesikhathi esinzima. So sikhanya ukuthi laye abakhanyele kakhulu abancedise nge-COVID allowance ngoba yiyo indlela yakhona yokuphila, ngoba impilo zabo lemuli zabo sengozi ngenxa yokubana basebenzi. So sofanele laye u-employer khona okwacatha ekuthi impilo yesisebenzi ngokuthi asiphe khona okokuncane ukuthi lazo siqhubeke sisebenza. So abezempila kahle bodwa ngoba badobizim baningi abasebenza, abantu be-water, abantu be-sewage, abama security, abantu abasema revenue halls, bonke basebenza, abema garage ni imota zihambe, abathela ama petrol ama imota zihambe, bonke bona abantu esibakhanya abasebenza ufanele bathole iCovid allowance kwabo, bonke baku risk kwenzela ukuthi service delivery iqhubeke isebenza yikho bezinikele. So ukhansela ekaqathe isisebenzi zakhe kwenzela ukuthi service delivery ingafeyili, ingehlile phansi.
Sesikhangela izakhamizi ye bonke kuhamba kuhle yini ngalesi sikhathi se-lockdown kumbelile solo?
Well, eqinisweni ezakhamizini esingakutsho ukuthi siyananzela ukuthi okokuqala ngizakhuluma ngazo izakhamizi, siyananzela kulabanye abantu abangathi abafuna ukuhlonipha izimiso ezifakiwe zenezeze ukuthi umuntu aziphathe njani nge-COVID. Silabantu abahamba benamamaski esicela ukuthi bakwenze bananzele bafake amamaski abo. Silabantu futhi abaphongubonayo bebhodabhoda kwesikhathi emashophu le town ungenasizathu, sicela abantu bakunanzele bangafaki impilo bengozini bahlale ezindlini. Silabantu njalo abangelandawo le-social distancing naleyo, cela abantu bakunanzele khonokho ukuthi bayabavikela impilo zabo. Kodwa-ke impilo sibili sesiye eqinisweni ezakhamizi ezinzima njengoba nishile ukuthi i-95% yabantu beZimbabwe abasebenza ngabantu abazisebenzayo. So sokusitho ukuthi nxa i-lockdown njengoba ikhona iqhubeka isiya phambili, okuliqiniso yikuthi impilo zabantu zizaba nzima, abantu bazaswela, baswele ukudla, bazehlule ukubhadala ama-rent, bazehluleka lokuthi bazenzele abangakwenzela khona ngenxa yokuthi abasele ndlela yenzuzo. Engxa sokufanele ukuthi uhulumende la unanzelele abe lesikhwama sokuthi abantu bancediswe, ngoba kathesi uhulumende lomlando, ngoba leyi umkhuhlane otshayileyo akulamuntu obewumisele. So uhulumende ngaye nguhulumende wabantu, kancedisa abantu, abona abantu bayathola amafutha ambazi okubancedisa ukuthi baphile ezindlini zabo, kwenzela ukuthi kungasikhathazi kusasa. Ngoba yikho sokusekuthola abantu sebephula imithetho nalefakiweyo ngenxa yokuthi abantu bayalamba. So uhulumende aye kancedisa abantu.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, sixoxelayo ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe.
Izakhamizi zemaphandleni zithi izifuyo zazo sezihlaselwe yimikhaza kulandela ukuna kwezulu elingelamkhawulo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa uhulumende esungulwe uhlelo lokulwisana lemikhaza kunyanga edlulileyo yebhengu kwe-Gwanda South, izakhamizi zithi imithi ezayitholayo ayeneli. Izitolo eziningi zemaphandleni kazithengisa imithi yesifuyo. Osekuthiye izakhamizi sithi ngabe uhulumende uyavula izitolo ezithengisa limithi emakhaya. Umnumzana Thato Makita, izakhamuzi sefumugo ku-Ward 17 e-Gwanda South, uthi lanxa bathola imithi yokulwisana lemikhaza evela kuhulumende nakene ayizange yenela.
Lokho esikuya esikulapha ngakho yinto esayiphiwa nguhulumende. Kungayisiwo uhulumende ngabe inkomo ziyafa, lakho kokuphiwa hansi okuphayo uyacina esima lapha amakhona. Sibe sisithi ngako uyatholakala, nxa ngako utholakala kube lama chemist lapho kuyaba kuthengiswa khona, sikwanise ukuyazithengela oledola yakhe yakwanise ukuyathenga, ukuze inkomo ziphile kakahle, izifuyo ezisiphilisayo thina lapha eGwanda kuregion 5.
Amazwi la asekeleyo ngesinye njalo isakhamuzi sefumukwe unkosikazi Sibonile Gumbi, othi ayisibo bonke abatholele imithi kuhulumende.
Sibele hluphonyana esibe sihlangana lalo ngoba kade kusiba nenkomo ezivela emapulazini ngapha, sithiwa ithi gris kade kusebenza amabizo amatikisi kade bengelawo. So umkhazalwana kulokhu ukhithika, kodwa sincelisane labo sabathi sabanika ukuthi labo kabathini kabagcobe kwenzela ukuthi kuthini kwedlule. Sibona ngani ngako kuyaqhubeka kusenzakala ngeminyaka ngeminyaka ngomnyaka, sithole singathi ukuthi sithole kwamahhala, sithole nje kusondele eduze lapho esingazoze sikade khona amabhasi.
Umnumzana Tisetso Magubulelo uthi imikhuhlane ehlasele izifuyo ngalesi sikhathi sezulu miningi kakhulu.
Kule mikhuhlane eminingi lapha enkomeni imkhuhlane yakho la kulele lamskimi kule imkhuhlane edalelwa imikhaza inkomo sisithwalisa nzima especially nxa kule green enje imikhuhlane minengi esikukhalela kakhulu besikhalela ukuthi uhulumende ngabe uyabisa sithengele eduze singathi hambi kachana ngoba singahamba kachana imali iyasitshaya imali sithola nzima.
Ukansila wefumuko umnumzana Ephraim Ngati uthi uhlelo lukarhulumente lokuncedisa abafuyi benkomo ngemithi olwe-National Tick Please Program lusize kakhulu izakhamizi zeGwanda South.
Amathola amaningi ayisise emancane engasamuni unina bengasalandeli ngenxa yemikhazi kodwa sithe hulumende singenele yasinika i-tick please liyana ngibona inkomo eziningi lwenyangasizele and zizele inkomo and amathola akona health aphila ayamunya uninawe lochaku kuyatshengisa ukuthi into eyenzakalayo into elonceda kakhulu ebantwini inkomo sezithiva ziki zonke.
Umqondisi wogatsha lukarhulumente olubona ngokunakekelwa kwezifuyo ezantsi emandebeleni umnumzana Enat Mdlongwa uthi abafuyi benkomo kumele bathathe amnyathelo ngokunakekela izifuyo zabo.
Iinkomo zibulawa imkhaza enjengabo hard water, cold sickness, yimkhuhlane imkhaza engani jahile. Sikuxwayisa abalimi ikubana ngalesi sikhathi inkomo zidibha viki yonke. Sibaxwayisa ubana nxa besiyadibhisa inkomo azihambe zonke, akungabi yilokhuyana okuthiwa zibuye ezinye ziyahamba ezinye ziyasala. Zona ezeziseleyo yize zisala zithwele imkhaza.
Umdlongo ugcizelele wathi imbuzi lezimvu lazo zihlaselwe imkhuhlane.
Okunye esikunanzelelayo kuba khona lesi sikhathi ukukhathaza inkomo ilokhu esithi yi-food rot lapho inkomo ezingane zibola khona amasondo ngenxa yokuthi indawo lapho ezihamba khona kuba manzi. Siyaxwayisa abalimi ukubana bangayenza lokhu esithi yi-food bath lapho ezingena khona emnyango lezi bath ezingangena zinyathele khona bafake i-copper sulfate ku-footpath lawo izenza amasondazo aqine. Lo mkhuhlane ubhahile kakhulu kuzifuyo lezi ezinjengembuzi lezimvu.
Nake nangompalakazi umsekeli kamongameli elizwe umnumzana Kembo Mohati wasungula uhlelo lokuncedisa izakhamizi nemithi yokulwisana le mkhaza. Phansi kwalolu hlelo isakhamuzi sinye ngasinye saphiwa ikilogram elilodwa lomuthi wokubulala imkhaza lohlobo lwe-T-Kris. Kusenjalo umgwaqo omkhulu osuka koBulawayo useJohannesburg uvaliwe izolo ebusuku phambi kweWestnicklaagsen umfula ombembezi ulandela udilika kwengxenye yebholorho le-Rogers Bridge ngemva kokuna kwezulu eliningi. Imbiko esiyitholileyo iveza ukuthi lo mgwaqo uzavalwa kwesikhathi esifitshane ukuze kuhlolisiswe umonakalo. Lokhu sekudale indwendwe ezinde zezimoto kulo mgwaqo kusalindwe umanjinela ukuzohlolisisa leli bholorho. Nimele umsakazi weStudio 7 ngisefu mugwe eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Riyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingana litshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Angliston Sivanda osinde emkhuhlaneni we-COVID-19. Umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi uze uhlolwe kukhona owakuzwile yini emzimbeni.
Ngangihambe emhlanganweni ku-Extraordinary Congress ye-MDCT lapho engangisebenza khona ngingomunye okuthiwa Independent Electoral Management Board. Umse ipressure eyayikhona labantu ababekhona kulezi khathi ogcina usukhohliwe ugqoka imask iqiniso elikhona njalo ngepressure eyayikhona ngendlela okwakusenzakala ngayo izinto. I'm sure abalaleli babona la ku social media iziphithiphithi ezazikhona zazenza kugcine abantu sebekhohliwe nge-social distancing, sebekhohliwe ugqoka ama-mask. Kwenzakala ukuthi bona labo bantu abagoqela u then acting president umadam uThokozani Khuphe ngabantu engangisondelalane labo sisenza umsebenzi njalo futhi kwakulabantu abaningi. So sabantu sasisonke labo bahamba bayatesta. Lami mhlaka 30 ngaqala ukuzwa ama symptoms, ngaqala ukuzwa ngani ngiyaqhumela loqhuqho, ngiginqa, ngiqala ukuzwa ngani ngile flu, ngani ngile malaria. Kwase kungenza ukuthi ngithathe inyathela lokuthi ngihlole. Yikho kwayenza ukuthi ngihlolwe, ngase ngokuqala ngase ngisesaba ngoba ngase abantu angangilabo eduzane bakhuluma ukuthi ba test positive. Kwase kusithi kwesibili lami ngase ngisizwa ama symptoms. Sengiqala ukuzwa imphimbo usiba buhlungu uma ngisizwa kanjalo, kwasekungenza ukuthi ngihambe ukuthi ngiyehlola.
Nxa wena ukhangela ngemva ungabona yini ukuthi walithola njani leli gciwane?
Okwakuqala engakutsho yikuthi into esenginanzelele ngegciwane leli ngibona ngani mina okubulala abantu kakhulu yikwethuka, ipanic. Mina okwangcedayo ukuthi ngathi ngivele ngihamba ingqondweni yami ukuyahlola ingqondweni yami ngangivele ngizitshela ukuthi lapha ikuyakhonfirma nje kuphela into engiyaziyo. Ngase ngizitshela mina enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wami ungisize nginqobe. Ngaqina okokuqala sibile ngathi ikho kwaba mqoka, ngaqina ngokuthandaza. Ngaqala ngokubala ilizwi likaNkulunkulu elangenza laqinisa ukholo lwami, ngoba nginanzelela ukuthi abantu abaningi nxa bengavele batheste batshelwe ukuthi ba positive bavele baphanike. Yabona, ungaphanika ube le stress, immune system yakho ivele ihlibe weak. Istress siyabulala immune system. Ungaphanika utshaya luvalo kakhulu, uyatrigger kuleminye imikhuhlane evele ikhona emzimbeni yabantu balama BP balama chukela. Mina okwanceda kakhulu yi-attitude. Ngafaka i-positive attitude, ngaphakamisa ukukholwa kwami, ngathatha usimo sami ngasisarenda kuNkulunkulu, ngathi Nkosi nguwe owaziyo. Ngiyakhumbula ngolunye usuku sokunzima kakhulu ngisebuhlungwini ebusuku ngingalamuntu okukhuluma laye, ngoba ngiku-isolation ngingedwa. Ngaswela umuntu okukhuluma laye, ngaze ngathatha ifoni ngangena ku-Facebook page yami ngabhala ngakhuluma umbhalo okuSalms 18 othi angisoze ngife kodwa ngizaphila ukumemezela imisebenzi emihle kaNkulunkulu. Ngangiphakathi kobuhlungu sokufika ingqondo eziningi zokuthi lapha usuhamba ususizwa ukuthi ama join ase week sokunzima ukuthi usukume, sokunzima ukuthi uziqhubele ama uzithalalamela amanzi lapha umzimba sobuhlungu, uyaginqa ngapha uzisifuba sesisinda. Ngama emthandazweni ngamtshela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu, if it's not time, isikhatsa masingakachayi kasikachayi ngenela. Okwesibili okwangcedayo, angizange ngibe livila ngathi senginjalo angiyanga esibhedlela, ngoba ngesaba ngahamba esibhedlela ikakhulu lapha ekhaya kabalazi into ezingakunceda. Ungahamba esibhedlela uyahlunga saphenduki, ngesaba lokho ukuthi mhlawumbe ngiyathola kungala oxygen, mhlawumbe ngithola ngalama ventilator kungcono ngiye ngikhaya. Into engaqina ngayo kakhulu yikufutha. Ngathenga amaphilisi, azange ngithenge into eziningi kakhulu, ngathenga amaphilisi nje wona lawo o-aspirin ukwenza ukuthi igazi lingaklothi. Labo zinc nganaqina ngabo, ngaqina ngeginger, ngaqina ngegarlic, ngaqina ngokufutha kakhulu. Ngangifutha ka4 ngelanga.
Lo ke ngumnumzana Angleston Sivanda, ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Siyaqhubeka njalo ngehlandla lesibili lalingxoxo ngeviki ezayo. Lilani.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha Voice of America eWashington. Lamhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxalo nkosikazi Violet Nxumalo umhlali wakobulawayo sicubungula ukuthi abantu bahlezi njani ezindlini ngalesi sikhathi se-lockdown esokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Ngiyabonga mina ngalesi sikhathi se-COVID ngibona kulama challenges amaningi kakhulu, especially kubomama. Kubomama sibhekane lenkinga eziningi kakhulu ngoba like now ilizwe linje lile mkhuhlane wona lokhona, ukudla asilakho ezindlini. Singelakho ezindlini sivele singabomama esiphila ngokuzithengisela, sithengisa amatamatisi laphana lalaphana emsikeni. Okwamanje sihleli nje ezindlini, akula lapho kuthiwa sithengise khona, kuthiwa sihlale ezindlini. Sizahlala ezindlini sidleni. Kube kanti kumele sikhangele ukuthi sithole ukudla, sithole imali zokubhadala ama-rate. Akonke lokho siyakuthola kanjani ngoba kasisathengisi izinto esizithengisayo? Siphila nzima. Yonke into okumele siyithole endlini siyisebenzise sithole ukudla kasiyitholi. Kunjenje kathesi izikolo zivaliwe zinje, abantwana sithola labo ezindlini babe befuna ukudla. Ukudla from morning kuze kuyeshona ilanga umntwana uthola labo ezindlini la. Especially thina mama ambona ngani ngalesi sikhathi se-COVID siphatha kabuhlungu kakhulu.
Kahle kahle kuyini ebelifuna ukuthi uhulumende alenzele khona ukwenzela ukuthi kube ngcono njengoba sibona ukuthi kunengi okusilelayo?
Angazi ukuthi uhulumende yena ngokungasikhangeli kwakhe, njengoba masibhekile kwamanye amazwe banakekelwa baphiwa ukudla njengoba kuthiwa hlalani ezindlini baphiwa ukudla okufanele ubana bahlale bakuthole ukudla kwabantwana behlezi ezindlini. Kunjenje even wona bomthetho amapholisa hhayi asihlukumeza masizama ukuthi siphume nje sizama ukudinga kumbe kusemashopu kumbe kungathi basihlukumeza kakhulu kakhulu basihlukumeza. So kumele ukuthi ube le ncwadi ukuthi uyakuphi uyafunani, sizayithathaphi leyo ncwadi? Angazi ukuthi singayenza njani. Njalo umkhuhlane wona lokhona umele ukuthi usithole silokudla ezindlini kodwa kasikutholi. Angazi ukuthi thina singenzani njengabomama. Mina ngowami umbono bengifisa ukubana uhulumende ngalesi sikhathi abantu uyasinakakela, abanesi sikhathi asinakakela khona ukwenzela ukuthi sihlale ezindlini siprotekteke sigcine wona lowo mkhuhlane ukubana ungamemetheki kodwa sithola okuzimfanele ukuthi bana sinike abantwana ezindlini kodwa konke lokhu asikutholi ngoba akulamsebenzi. Sikhuluma nje izindawo eziningi zivaliwe, lalapho kuphathiseka khona abanye abathola ukuthi bebethola umsebenzi kuvaliwe ezindaweni abasebenzi. So ukudla konke lokho abantu bengakutholaphi? Ngeke phela uthi uzastock ukudla, uyastocka ngayiphi imali? Angazi ukuthi ngingakubeka kanjani ngiyehlula lokukuchasisa ngobunzima esikhangelane labo kulo mhlaba owaseZimbabwe, especially weZimbabwe la. Nxa sikhangele kwamanye amazwe mbona ngani kulokunye okuphathiseka abakutholayo uthize. Thina sihleli kanzima nje phakathi komuzi la. Ona imali yokuthi sithenge wona ama-sanitizer asiwatholi. Imali yokuthi sithenge yona isepa ukuthi sigeze izandla asiyitholi. Amanzi wona ukuthi sigeze izandla, ngikhuluma nje kobulawayo lapha siphila kanzima, amanzi wathola once a week but izulu nanti liyana. Ukuthi okwenza amanzi engabi khona emathepini as usually i-problem ingaphi njengoba izulu selinile? Amshiwa amadamu amanzi sakangeni. So angazi ukuthi inkinga yiphi ukuthi singathola amanzi. So izinto ezikhayelana lazo nje abomama sihlukumezeke kakhulu.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Violet Nxumalo umhlali wakobulawayo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zemaphandleni zithi izifuyo zazo sezihlaselwe yimkhaza kulandela ukuna kwezulu eliningi elizweni. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau murimi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.